soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi omuhle kustudio 7 ngesonto mhla ka 15 kumpalakazi 2024. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili.
Abantu abaningi ngokuqala ukuthi imisebenzi yabaphelela. Abantu abasemsebenzini bathola ukuthi less than 10%. Abantu abaningi bazama ukusebenza endebengena kwi-informal sector.
Iningi alisoze lenelise ukuthola indingeko zekhisimusi nemfanelo lonyaka ngenxa yokonakala komnotho. Kujo inhlanganiso yezisebenzi iZCTU
Elizabeth selila amandla nje amalutshwana izulu lakhona ukuthi yithi liyafika selizulu nje elihle eliletha amanzi.
Umumo wendlala uqhubeka usiba muvi ngamandla elizweni ngesikhathi abanye sebethembele kusikhukhula se-cyclone Chido ukuthi siza kuza lezulu. Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi izisebenzi ezinengi zilahlekelwe imisebenzi lonyaka okuzadala ukuthi inengi lehluleke ukuthengela imindeni indingeko zekhisimusi. Ithi amafekithali amanengi ebedonsa nzima ngenxa yokunakala komnotho lokusilela kwamagesi elizweni. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Ambrose Sibindi.
Impilo yesebenzi inzima kakhulu lapha eZimbabwe kathesi. Abantu abaningi ngokuqala ukuthi imisebenzi yabaphelela. Abantu abasemsebenzini bathola ukuthi less than 10%. Abantu abaningi bazama ukusebenza endebengena kwi-informal sector. Uthole nje behelela abantu benkosi ezitaladeni bethengisa itamatisi, bethengisa ibhanana bonke. Kodwa eqinisweni lalo othengileyo kala mali angathi wayitholayo manje ukuthi akuthengi asuke abagijima athengele abantwana isinkwa. Yiloko esithi thina kusuke esandleni kusuke emlonyeni sokuphelile. So ke labaningi vele lokuya emakhaya kuzabehlula ngoba umuma wakhona onzima phandle lapha abezisebenzi zidonsa nzima. Ikhefu lalo nayo lekhisimusi abantu labaningi iqiniso kuzaba likhefu elisekhalendeni ukuthi yebo sekukhisimusi sikhanda kube yikhefu ukuthi sixokoze abantu baza khona abanye baza futhi abaningi enza kutshela khona ekunanzelayo. Uzabona vele kuphithizela umuntu othengisayo laba vele abathengisa ezitaladeni bazabe bekhona ezitaladeni. Abasebe belesikhathi sokuba babegijima bethi bayangaphi bayakwenzani abo leso sikhathi abasebe babenaso ngenxa yokuthi imali ayikho.
Umnyaka ozayo ubona uliphathelani njengezisebenzi?
Sibona ngathi uzaba nzima njalo abantu bakhaya be-2025 nalo abantu badinge le-school fees sebekhathe kathesi abantu. Xa sibona thina nxa uhulumeni engatshintshanga ama-policies akha nalasi lokuthi kube le-production even u-2025 khanye esisebenzini kuzaba nzima ngoba le mali abantu abayiholayo ikhathana kakhulu lale mali ekhangelele yokuthiwa i-over time line ikhathana. So kuzabe lula ubunzima sabe silabo njengezisebenzi njalo njengabahlali bezimbabwe.
Umnumzana Ambrose Sibindi yisiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Isimo sendlala siqhubeka sisiba sibi ngamandla eZimbabwe ngesikhathi inengi selilahlekelwe lithemba lokuthi izulu lizakuna kulinywe ukuze kwenqatshelwe enye njalo indlala ngomnyaka ozayo. Abanye sebethembele kusikhukhula se-cyclone Chido esibikwa silakho ukuletha izulu ezansi ye-Afrika kusasa langolwesibili. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo.
Umumo osiwubonayo ezabelweni lapha hayi kawumhlanga njengoba abantu abaningi besitsho isikhudumezi lesi sesikhona amaviki amabili adlulileyo asesiphazamise kakhulu inhlelo zabantu kugoqela abantu abalima izilimo kuhlanganela labantu abagcine izifuyo. Iningi lethu abezifuyo besizitshela ukuthi hawo ngalesi sikhathi inkomo zizabe sezizitika etshanini, kodwa nje ungathi uyahamba ezabeleni eziningi kuseseyinkwali sibili kuloye kumhlophe akulalutho oluhle. Njalo endaweni eziningi abantu abakaphumi ukuthi bayedwebadwebe emasimini. So umumo kawumhlanga.
Usalalo yini ithemba?
Ithemba kalibulali, siloke silala ithemba lokuthi izoba khona inguquko. Nxa sithi siyananzelela sithola ukuthi sokuvele izulu elilolake liyisikhukhula bathi cyclone esikhangele lokuthi lizathi liwela phezu kweAfrika kuhlangothi lweningizimu Afrika lizabe selilamandla nje amalutshwana izulu lakhona ukuthi kithi liyafika seliyizulu nje elihle eliletha amanzi. Sikhangele lokuthi mhlawumbe ngempela viki ezinye indawo zelizwe leZimbabwe zingathola izulu elivela kuThixo. Asazi ukuthi kakhulu kweLamandebele ukuthi lizafika na izulu lakhona. Ngathi siyakhangela njalo kulalokho ngesikhwabathi intertropical convergence zone, izulu nje belingani liyalela phezulu kobo equator. Kodwa izanusi ziyathembisa ukuthi sesibanga ikhisimusi langaphetsheya kwayikhisimusi, kungaba le nguquko sibili lokuthi siqale ukubona izulu.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima.
Zimbabwe.
Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguJabu Kancube. Namhlanje sixoxa lo mnumzana Dominic Vundla owenhlanganiso yeChefunye Social Association abayibo abaqoqa umkhosi wabatsha okubukuza izipho kumbe amathalenta abasakhulayo.
Kamalungiselelo kanye ley'nhlelo zethu uhamba kahle, abazoba bekwazi ukuphatha lo mcimbi noma sethu abangenelayo kulo mcimbi esibabiza ukuthi ngama categories baqala kumnyaka engu-16 siya ku-24. So yibo abantu abazoba belindelekile ukuthi beperforme ngalelo langa. Futhi abazoba belindele baqala eminyakeni engu-16 kusiya ku-24. Futhi labantu-ke abakhona manje abangabalindela noma amafesi abangawabona noma abantu abangawabona bangu-17, sihlanganisa wonke ama-categories ethu ngezindawo nezindawo. Sisazoba namanye ama-talent show ngokuza kwesikhathi. Futhi siyabacela laba abacashile emakhoneni noma abathi bashiwe ithuba, ithuba libashiyanga, bayaqhubeka bethintana nathi bebhalise masihlele eminye imicimbi nabo sibathukuyini
elikhalela ukuthi kwenzakale ngalolu suku.
Singakulindela kakhulu mhla ka-28 uMpalakazi ukuthi kuzoba kulo mcimbi omkhulu kakhulu ohlanganiswe yile nhlangano egoqela izinto zama-arts kanye lezinto zama-culture. iChefunye Social izobe ikwenza lokho endaweni yaseChefunye Primary School, lapho esizoba silindele khona abaculi abasendaweni ikakhulu emaphandleni, lababhali bezincwadi kanye lababhali bezinkondlo. Ayibo abantu abazoba betholakala kulowo mcimbi.
Inhloso ekhona lapha ngeyani? Kuyini elihlosa ukuthi likufeze ngokuqhuba uhlelo lwabantu lolo?
Inhloso yethu noma singathi isifiso sethu si-association sibone kakhulu ukuthi abasekhaya basemaphandleni imisebenzi yabo kayibonakali noma sithi baphelelwa yithemba ngoba abafinyeleli kulezi ndawo abafisa ukuthi befinyelele kuzo. So thina njengenhlangano yamahara esikwenzayo lokhu ngothando langomusa sithi sikwenze sibayenzele nabo, sifisa ukuthi sibabonise ukuthi lokhu abakwenzayo kubalulekile futhi kunosizo futhi kuyakwazi nokutshintsha impilo. Because sike sabheka kakhulu ukuthi izinto zama-culture and arts futhi ziyancedisa ekululiswaneni nemikhuhlane kakhulu le ebhebhethekayo kulamalanga ebizwa HIV noma kudlamo oluqhubekayo ikakhulu ebantwaneni abasakhulayo and then nokudrop out isikolo noma ke esingakubiza sithi kungahlaphanda kudala lomncane. So ngokugqugquzela izinto zama arts and culture sibonela ukuthi bazokwazi ukuthola isikhathi sokuthi bezazi futhi bebona ukuthi yini abayithandayo yini abafisa ukuyenza. Ngokuqhuba le nhlangano sibabonisa uthando futhi sinethemba nokuthi nezinga labantu abahambela emcimbini eyingozi noma izindawo noma izinhlangano ezilitha ubungozi noma ukungahloniphani phakathini kuzazama uncipho noma ke lokukhuphuka kwezinga lomkhuhlane HIV. Lokho sikutsho ngoba lapho siyenza khona inhlangano noma lapho esiyenza khona amakusi singabali ukwenza imicimbi lapho esihambela khona endawo zasemakhaya siyabakhuthaza futhi kakhulu siphinde futhi siwafundise ngokuziphatha ikakhulu labo abasasebasho.
Uhlelo lwabatsha lolo lwamukelwa njani ngabadala bathini ngalo?
Basamukele ngezandla ezimhlophe kakhulu bayijabulela into esiyenzayo futhi ke sithanda ukubonga labantu abafana labo Mensi Mvundla abalobi bezincwadi ongumlobi wethu omkhulu kakhulu nje osinikise isupport noma sithi osinikeza uthando wasikhombisa ukuthi inhle kakhulu lento esiyenzayo njengabatsha inhle kakhulu into eyenziwe yizasethi.
Kulabo abangafuna ukuthi basebenzisane ndawonye lani lingafuna ukuthi basebenzisane lani njani njalo bengalixhuma njani ukuthi baphuthele kuleli hlelo kumbe ukuphatisa ngezinye indla ezeneyo?
Sinicela kakhulu nje ngabantu abahola ama-organization noma ama-program noma ama-association noma abanamandla noma abanama-connections ukuthi besincedise kakhulu uma kufika endaweni zama-partnership or ama-sponsorship or ama-donations ukuze le nhlangano yethu esiyiqaleleyo njengabatha ingapheleli emoyeni noma ingagcini mhla ka-28 kodwa iqhubeke siya phambili. Inamba esitholakala kuyo 24 hours ithi 0782764206 0782764206 noma besondele endaweni ebizwa ngeChefunye Primary School indawo esetholojo ke.
Kuhlelo lwabatsha namhlanje besixoxa lomnumzana Dominic Vundla owenhlanganiso yeChefunye Social Association. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngezi ezayo. Olivalelisayo ngutaba kancube. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lwabatsha liyenelisa ukusithinta kunombolo esithi +12023947156.
Sivonge utabo kancube ngohlelo lwabasakhulayo.
Sigcina masiko wethu owenze
kwezamasiko namuhla sixoxa ngodaba lokusilela kwezulu. Endulo bekusithi kungelazulu ihosana ziphume ziyelicela enjelele. Kodwa kusasiza yini lokhu namuhla njengoba umkhathi usuguquka i-climate change? Sixoxa lengcwethi kwezamasiko umnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo.
Yekuliqiniso ukuthi indaba ye-climate change indaba yabantu abakhangela ngeze-science. Kodwa leyo climate change yenzakala phakathi kwabantu, kuguquka komkhathi kwenzakala phakathi kwabantu. Kodwa abantu ukuthi bakuzwisise bafanele behlukanise phakathi kwalokho kuthiwa i-weather, ukuguquka komkhathi endaweni ethile ngesikhathi esithile. Kuze kuthi i-climate indlela umkhathi oguquka ngawo ngemva kwesikhathi eside iminyaka ethile kumbe ingaba ngamajumi amathathu. Ngakho kuqakathekile ukuthi sehlukanise phakathi kokuguquka komkhathi ngendawo ngendawo njalo lokuguquka komkhathi ngemva kwesikhathi eside. Lapha eZimbabwe indawo eveli chisa eveli womile. Nxa ungakunanzelela kakuhle ngenxa yokuthi ikuguquka komkhathi into ekhangelana labe science ayinaze intshintshwe kangako ikuya enjelele. Kodwa ukholo lwabantu abalalo yokuthi bangaya enjelele izulu liyana. Ngakho kokubili khonokho kufanele ukuthi abantu bakuzwisise ukwehlukana kwakho lokusebenzelana lakho ndawonye kwakho i-climate change lokuhamba bayecela izulu enjelele ngoba leyo yimpilo yabantu njalo kulukholo lwabantu. Akunaze kwekele ukuthi kwenzakale kodwa akunaze kuvimbele intuthu lezi ezisuka zivalele ukuchisa zenze kube lokoma njalo kube nendlala.
Siya ke sizwe njalo abanye nxa umkhathi unje izifuyo lenyamazana eziningi zifile bakhuluma ngokuthi kuyaphunywa kuyedojwa amathambo achiswe kwenzelwane
nxa kulokoma kungalazulu kukhangelelwe ukuthi kungaba lendlala abantu esigabeni babekhumbule ukuthi abaphansi abaye babakhokheleyo imimoya izondile ngakho babefanele ukuthi bahambe bayekwenza izinto ezithile ezokuchelisisa imimoya ukuze izulu line induna ngesigaba ngesigaba isiyazishwe izanuse ngendaba yokuthi umkhathi ukhanya ingani awuthembisi ukuthi kuzakuba lezulu bekhangele izinyamazana ngokuzala kwazo ngoba nxa zingazali yabe kutshengisela ukuthi engxenye izulu kalikho bakhangele izihlahla ezithile wabonakale lazo kazibi lamahlamvu njalo kazizali ama izithelo so kutshengisela ukuthi akusoze kube lezulu laba abakhangela ngokomkhathi bazisa induna ukuthi hey limukani ngoba kukhanya ingani kuzakuba lendlala induna ibisibiza abantu babuye enkundleni bahlangane ukuthi babonisane ukuthi umumo unzima ongakanani ngokwangaphambili njalo abaphansi abachelesanga indawo ingcolile ifanele ukuthi lungiswe ngakho baphuma baphume ijumu akula muntu osala ngekhaya bonke baphuma bahambe bayegangeni bedojwa amathambo kwethulwe izidleke zabothekwane kuchiswe izihlahla ezawiswa ngesikhathi kulezulu zitshayela izulu inkosikazi konke lokhuyana zichishwe njalo zichelwe babekhokhelwe izinyanga zesigaba ukuze indawo ihlambuluke lanxa belambile nxa behlaba inyamazana khona legangeni idlelwa egangeni ihliphelele khonale uthiwa kwebula incoza esindebeleni ngesikhala ngambona ngani bathi babephume itenela ngakho into eqakathekileyo phakathi kwabantu kulukholo lwabantu ukuthi nxa abaphansi bezondile kufanele ukuthi kuhlanjululwe ngakho ukuhlambulula lokhu ngokomuntu wonke akula muntu osala ngekhaya
umnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo uyingcwethi kwezamasiko Uhlelo vuselela umoya namuhla silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Zihlobo zenkosi ezithandekileyo kuba yinhlanhla ukuba lithamsanqa elihle ukuhlangana namhlanje sesiwugoqa umnyaka ka-2024 sesiya emaphethelweni awo sikhangele emuva lapho esivela khona sikhangele lapho esikhona sikhangele lapho esiya khona kuvuselela umoya namhlanje ke sizakhangela encwadini yokuqala kaSamuel isahluko sesikhombisa indima eshumi nambili Samuel uqala isahluko ngesika 7 verse ngesika 12 ufundeka kanje uSamuel wathatha itshe walimisa phakathi kweMispa neSheni waqamba igama lalo ngokuthi iEbenezer ethi kuze kube manje uJehova usisizike zihlobo zami ezithandekileyo ngaza ke ngilandele imbali yokuthi kwakuhambe kwathinthini kuze kufike kuleli banga kodwa amazwi angithintayo mina yila akhulunywa nguSamuel esithi kuze kube manje uJehova usisizile ungayikhangela kuhle indaba le uzabona ukuthi abantwana bakwa-Israyeli babengene baphuma phakathi kwezimpi ezinzima kwiliwa lamaFilisti thina lathi umnyaka ka-2024 lo silwe ngamunye ngamunye lezinto eziningi esihlangane lazo ezinye bekuyizimpi zakomoya ngaphakathi kwethu idungekile iswele ukuthula ezinye imizimba inyama ibe buthakathaka yakugula yaswela ukudla, yaswela amanzi, yaswela izembatho, yaswela konke okumele kwenze umzimba wethu uqine. Naphakathi besihlutshwa ngokuhlupha, sihlutshwe ngabantwana, sihlutshwe ngabomndeni, sihlutshwe abomkethu, sihlutshwe yiwuhlukuluzwa izinto eziningi, siswele amanzi laba ikakhulu laba abahlala emadolobheni, siswele lo gesi abahlala emakhaya, amanzi lawa bengekho, izifuyo ziphelile. Kodwa ke abe sesithi ke uSamuyeli sebone ubunzima bonke lokwabantu abahlangane labo, abe sesithi kodwa inyama lomphefumulo kusesendawonye, abe sesithi kuze kube manje uJehova usisizile thina esisalalile sisizwa leli lizwi. Abanye bedlule ngobunzima bempilo kunalomnyaka esesisiyawugoqa. Wena lami nxa ulalele ngalesi sikhathi usaphilile, mbonge uJehova uthi Ebeneza, uthi kuze kube manje uJehova usisizile, kuze kube manje uJehova ungisizile. Ngalala ngingadlanga, ngaswela lokhu lalokhu, ngaswela imithi ezibhedlela, ngaxhwalelwa ngabantwana, ngaxhwalela ngengihlala labo, ngabona le mihlolo ngamehlo ami, ngacabanga imicabango eminingi, ngadubeka. Abanye baze bangenelwa imikhuhlane ababengelayo, loko kuthiwa ngo-BP lani lani kwababamba. Kodwa namhlanje ngalolu suku kumele sithi lanqabe kunjalo Ebeneza, uNkulunkulu sisizile saze safika lapha. Sithemba ukuba nase sithe Ebeneza, siyabe sisitsho ukuthi kasisizwanga ngubani. Yebo, abantu babe bebuyile bawunika uyimputshana, bawunika amanzi, bakwenzela lokhu lalokhu, kodwa konke lokhu abantu bakwenza ngobana laba basesenamandla avela kuNkulunkulu. Ebeneza, Ebeneza, uNkulunkulu sisizile kuze kube lapha. Asimbongeni, simdumise izikhathi zonke ngoba nguye umnini mandla wonke. Salibonge lidumise igama leNkosi. Ngasikhuleke. Ebeneza Jehova omhle, Ebeneza Thixo wami, usisizile kwaze kwaba lapha. Amen.
Sibonge umfundisi Thande Kusintimkandla ngohlelo vuselela umoya. Kwezemidlalo sixoxa lo Johannes Nkonzo, yena owake wahlupha emdlalweni wenguqu ekuqembu le Highlanders. Ungcwele Dube usipha lolu daba.
UJohannes Ngotso ngomunye wabadlali abake badla ubhedu bedlalela iqembu elimela eleZimbabwe kwezenguqwela ama-Warriors kanye lele-Highlanders. UNgotso wayesaziwa kakhulu ngabalandeli ngamagama abalisa elithi Signature, General kanye lelithi Chisa, wafunda emzilikazi High School koBulawayo, lapho aqala ukuzilolonga ngokugxilisa isiphiwo sakhe sokudlala ekuma-juniors eBhosu.
Kwakushap kakhulu and then competition yakhona it was too much. Junior police yakhona I think it was strong, kwaku-right kakhulu. So mandiqale khonapha umani juniors under 15 and then udlala ku-first team Highlanders ka-18 years.
Esephothulile waya kuqembu le-Highlanders elikhule lama-seniors. UNgozo wadlala ngobuciko obumangalisayo futhi wayesithe ngabamba ebhola enze izimanga uvungame inkundla eBarber Fields sengathi yayingadilika kungabi indaba zalutho. Wathatha izicoco eziningi edlalela iqembu leli ikakhulu ezeCasilaga Premier Soccer League kanye lalapho esengumqeqeshi.
I've got 4 championship in Highlanders. I promoted 70 Rovers in 2016. I'm a head coach. I promoted PCC in my assistant coach. Now I'm coach out Division 1 at Dachi. I'm a head coach, but as I'm supported, but it did very well. I played a few Highlanders in 2002. ngaba yi-second runner-up kuZimbabwe Soccer Stars of the Year, ngaba ngi-second runner-up 2002. I played the national team, we are the first guys ukuthi Zimbabwe qualify AFCON. The first time is Zimbabwe qualify, I was part of that team, but the first meet as I encamp, I qualified, but my games weren't qualifying, I played all of the games.
Ungozo wadlalela amaqembu atshiyeneyo futhi useke waqeqetsha ambalwa.
Ngadlalela i-Islanders, ngadlalela launjwe Sundowns, I played part in special angle number 1, number 16 and 17 as Tinjwe Sundowns, I got promoted from Division 2. Ngadlala i-Islanders, ama juniors, ngadlala u-Roosters, ama juniors, ngadlala i-Islanders first team, ngadlala u-Bantu Rovers, I think you are my team, ngadlala la kuphela la.
Ungozo leminyaka yokuzalwa ngamachumi amane lane 44 ukhala ngokuthi umdlalo wenguqu kakhulu wabancane awusafani lo wakudala. Uthi okunye okubangela lokhu yikwanda kwezidakamiswa eziphazamisa abasakhulayo.
Cabanga ukuthi junior police ayisaqhathekanga kakhulu ngoba thi siyakwazi thina sisize sithi junior police badlalela ama-games. Uzathola ukuthi ngcina kulama-cups akulani even amanye ama-teams amaningi. I think financial abantu abaningi abanamali ama-teams amaningi ayisayenzi okuright but junior police ahlale eqhathekele ngoba yikho okuqalela khona nezitori zonke sabafana ukuthi bedlale njani. I think i-challenge sisiyifisa these days, especially in the Zama drugs, I have one aspect of the special way of occupied.
Ungozo uthi udaba luzidakamisa solumenze wasungula imincintiswane wamaqembu abasakhulayo wenguqu ozadlalwa kulinyanga. Kodwa uthi kakahleli amalanga lemidlalo. Ngimele iStudio 7 yokubulawayo, nginqunqwele Dube.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa. Namuhla sihamba lensizwa edabuka eKhezi ezibiza ngokuthi geza likamanyoni. Lapha iphethe idlaladelayo elitsha. Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Bengicela nje isupport ubalandeli, ngicela isupport impela enkulu kakhulu ukuze ngiqhubeke ngayo izinto ezahle. Ngicela isupport impela kakhulu ubalandeli, ngoba dadewethu nabazali bethu futhi besiyisiseke kulo mculo siwenza ukuthela amandla ngicela isupport.
Oh,
igeza likamanyoni lisivalela uhlelo lwethu. Ayike kwanele mthwakazi omuhle, asidibaneni kuhlelo lunye kusasa. Olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka.